Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela i-MDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthethwandaba eliphezulu i-Supreme Court. Kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njengoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ephalamende aba yi-official leader of i-opposition in parliament. Kodwa ngokunanzelela kwami lokhu vele khona kulani lomthetho, uThokozani abantu kabamvotelanga. Siyazi ukuthi wathola i-45,000 votes kuphela, kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba yinkokheli. Kodwa-ke ngokusebenza kwepolitika, hayi nanku siyambona usekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe beqalise ukusebenza idale lephalamende udaba lolu lusacutshungulwa umthethwandaba?
I-Supreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla i-MDC Alliance le-MDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso esomthethwandaba ophezulu silokhe sikhona, angiboni kuleli nye idale elingavuma ukuthi singananzelelwa leso sinqumo uThokozani kuthiwe kangangeni labanye bakhe, ngoba yibo phela abaphiwe ingqobe yi-Supreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama-recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho. Uyaphetha ngani lokhu?
Nxa kuyukuthi bona ngombono wabo laba sebenqobile Bedbridge laseGwanda bebona ukuthi yilaba abangahambisani labo, kusho ukuthi-ke isigumula siyeza lakubo. Umbono wami engilawo.
Ubona kuwela ngaphi indukulo xakuxako lapho sokuyiwa ku-Congress?
Lapha ngiyabe sengisenza okokubhula okwenyanga, asazi ukuthi kuza kwenzakalani. Nxa silandela isinqumo semthethwandaba i-Supreme Court esika-March 2020, leso sinqumo sathi uThokozani Khuphe kumbe nxa yena esehluleka uMorgan Komishi kabize i-Congress, kusho ukuthi bona-ke belandela leyo constitution yabo ifuze ukuthi ibe yiyo ezatsho ukuthi ngubani ofuze ukuthi abuye ku-Congress. Kodwa nxa nginanzelela indulo xawuxaku kuzahamba kanje, lo budlwangu dlwangu sizabunanzelela busenzakala kuze kufike ukhetho luka-2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba, ngoba lapho-ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.